isiphathamandla esikhulu esenkantolo yethani ku-remand prison. Ngathi ngihambile ukuyabona obaba umzaca uJosephat Ngulube, kwakutsho kwaba obala ukuthi ubaba umzaca bazamsusa lapha kobulawayo bamhambise ekhandi eHarare. Asotshwe ngokuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wakhonfirm ukuthi hayi uza kuya eHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha kobulawayo, ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha kobulawayo yisiphi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla wekani ukuthi kathi isizathu kuyini, uthi yena kule information ekade kuwhatsapp kade ikhuluma ngokuthi sebesuswa kobulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abesala elapha enkantolo yakobulawayo, ngakho sebefuna umhambisa eHarare. Nxa ngithi yakukhangela nje umcabango wangkhona okuphica ingqondo ukuthi lapha lathi silayo ikani maximum prison, ngakho ukuthi kade sokule i-security singathi ngesilungu i-security threat, sure ikani maximum prison was going to be ideal. But into esuke idanise ukuthi lapha sebemhambisa khona akanazihlobo lwani umuntu ngani, naye into ayikhala ngayo ukuthi akunazihlobo, akula muntu ozamphathela khona ukudla kuyukuthi ngapha kade kunjalo. So into engathi iyadanisa kakhulu.
Lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho okuthiwa yi-appeal luhamba njani?
Sacela i-appeal. Kathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshe umantu wayedila le ndaba yenaleyo alibala liconfirm ukuthi yini, bese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal. Yiyo nje into engani isifisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo.
Yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni, usenjani kathesi?
Uyakhala ngomzimba lapho uphakathi mfowethu, awungeke nje kube konke kuhambele. Uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana. And enye into akade ngani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela ngaso sona siyana esekami asimncedisi ngokufaneleyo.